sikhangelelwe ukuba kuzafunakala imali efika phose amabhiliyoni amathathu eZimbabwe gold kumbe i-268 billion zig yokuqhuba inhlelo zonke zikahulumende ngo-2025. Imali le ifika phose amabhiliyoni ayisishiyagalolunye amadola emelika 7.7 US dollars. Ingatsha zikahulumende bezicele imali efika 700 billion zig kodwa uhulumende wathi kasenelisi ukuba le mali engako. Uncube uthe kukhangelelwe ukuba kuzakuna izulu ngemfanelo ngomnyaka ozayo okuza kwenza ukuthi umnotho uthuthuke okwedlula lonyaka othuthuke okuyisilinganiso sokubili ekhulwini 2% ngenxa yesikhudumezi somkhathi ese-El Nino esidale isomiso esesabekayo lonyaka.
The attainment of the projected 6% economic growth in 2025 will result in Zimbabwe being one of the fastest growing economies in the region next year.
Uthe kukhangelelwe njalo ukuba ukwenjiwa kwamatshe aligugu kuzathuthuka ngokuyisilinganiso sokufika phose okuyisithupha ekhulwini 5.6. Ukuphehla komlilo kagetsi kuzathuthuka ngokwedlula kancane ichumi ekhulwini 10.6%, ukuthi njalo ezemichini yakulezi nsuku kuzathuthuka ngokufika phose ichumi ekhulwini 9.9%. Uncube ubike ukuba konke lokhu kuzathuthukisa umnotho welizwe. Uphinde wathi eleZimbabwe lizazama ngamandla onke ukukhanga abantu labo somabhizimusi ukuba basebenzise imali yohlobo lweZimbabwe gold kumbe izig.
Month on month zig inflation declined by minus 2.4% in May 2024 and average 0% in the second quarter of the year. We have a chart there showing the inflation profile.
Uthe intengo yempahla ezijeneyo akayisakhuphuki nsuku zonke ngenxa yokusetshenziswa kwezig. Imali le enengi yebhajethi yalonyaka izanikwa uhlangothi lwezemfundo i-47 billion zig, ukuthi olwezokulima luzathola i-23 billion zig, olwezomvikela luzanikwa i-18 billion zig, njalo ezinye inhlangothi zizanikwa imali ezishiyeneyo.
These measures have had a positive impact as both the official and the parallel exchange rates have stabilized. In 2025, zig inflation is expected to remain stable.
Uthe usiyafika umpandula lonyaka isikwelede selizwe kumbe i-public debt bese sidlula kancane amabhiliyoni amakhulu amahlanu 524 billion zig. Loba kunjalo uthe kukhangelelwe ukuba eleZimbabwe lizathengisa impahla ethe xaxa ngomnyaka ozayo uma kuqathaniswa nalonyaka. Uncube uphinde wathi abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bathumezele ekhaya amabhiliyoni phose amabili amadola emelika kunyanga ezisishiyagalombili kusukela ekuqaleni komnyaka. Uthe ilizwe lizazama ngamandla wonke ukudinga imali yelizwe, ngakho-ke sokuzaba lomthelo othethwe emalini yokubheja ezomdlalo. Uphinde wathi kuza kuba lomthelo zokudla okuthengiswa ezitolo ezipheka okutshiyeneyo. Ingcweti ebona ngezomnotho uMnumzana Masimba kuchera kabona ukuba umnotho weZimbabwe uthuthuka njengalokho okukhulunywa nguNcube.
Okufunakalayo yokuthi ube le-stability kwi-economy yeZimbabwe, kumele sibe le-beneficiation yama-products anjengama-minerals ethu.
Kodwa enye ingcitshi kwezomnotho uMnumzana Thedi Ncube osebenza e-coalition ye-Lupane State University uthi uvumelana lokothulwe nguNcube.
I-budget statement ekhutshwe nguProfessor Mthuli Ncube itshengisa ukuthi kunengi okwenzakala eZimbabwe, kakhulukazi on the economic growth front. Ikhombisa ukuthi kule economic growth eZimbabwe.
Ibhajethi yomnyaka ozayo izahlolisiswa lidale lephalamende esikhathini esifitshane esilandelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.